Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni West Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Nhlolanja 2024 wakhe Stube. Endabeni zethu lamhlanje, intethele izindaba sezivumelane indlela ezaloba ngayo amanye amabala umbhuqazi wegukurawundi alakho okwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Ukudoniselana kuqhubeka phakathi kwecele lebandla ele-Citizens Coalition for Change lapho zithi unobhala jikelele waleli bandla athi kasoze aqotshwe ku-CCC akade yasebenza labo. Iningi lezakhamizi esabelweni seMatabeleland North, ikakhulu esisemaphandleni, zikhala ngokuthi zibhekane nenkinga eziningi ezigoqela indlala esibangela ubuyanga obesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intethele izindaba sezivumelane indlela ezizaloba ngayo amanye amabala ngombhuqazwe wegukurawundi alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Kuthi sisalandela udaba lolu silethulela-ke ngesikhatshana esilandelayo. Sike sibone okunye esilakho namhlanje. Ukudoniselana kuyaqhubeka phakathi kwamacele ebandla le-Citizens Coalition for Change lapho zidinga unobhala jikelele waleli bandla athi kasuze aqotshwe ku-CCC ngakade esebenza labo abagoqela ilunga laleli bandla umnumzana Albert Mhlanga ngoba bengelalungelo lokwenza lokho njalo bengaqhubeka besebenzisa uphako lwaleli bandla baza kuba senkingeni ngoba eselubhalisile. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele Studio 7 ukuthi abalandaba lophawu lolu njalo bazasebenzisa awabo amagqweda ukulwisana lenyathelo likamnumzana Jabangu lanxa ethembe iziphathamandla zaleli bandla ezingabameli asebenza labo ezigoqela umnumzana Washman Ncube lazo ezingalukhutha ugatsha. Uhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwedi ecubungela izombusazwe umnumzana Ngqondobanzi Magonya usekela ibandla lezaphu.
Masingabi lendaba lokwenzakala ku-CCC. Kasivimbenini sibili izigaba zakithi zonke iMatabeleland leMidlands. Bengaphindi bephenduka abantu laba ezigabeni zethu. Kumele sivitshe izaphu iphume kuzanu ngokupheleleyo. Njalo abantu bephenduka ekhaya. Baningi abantu bakithi abahugwe indlala besiyaphephela emabandleni awempumalanga abesilethela abantu lapha abantu ade bengasenzeli lutho. Thina sikhangeleni ngekhaya senza okwethu sizabambana laba abemzini abezayo kodwa labo bevela kibo lathi silungise kithi sizahlangana esihlothini.
Ukhuluma ngebandla lezapho kuphela, amanye-ke afana le-Freedom Alliance le-MRP agxile eMatabeleland.
I-Freedom Alliance ukuze ibe khona bekubone kufanele ukuthi kube le-party ezancintisa izaphu esigabeni lapha izaphu vele okwazakala ukuthi iqine khona. Kutheni kungani bengizanga ukuzahlangana labanye abantu baphenduke ekhaya bazosebenza ngaphansi kwezaphu? Ungayithola impendulo kulowo mbuzo then singaqhubekela phambili. Okwesibili, i-MRP injongo yayo ayifani lenjongo yezaphu. I-MRP bafuna kuqunywe ilizwe, bathi bona we must be a republic. But ukhumbule ukuthi vele thina njengesizwe samaNdebele asikaze sibe le republic, thina singabantu bobukhosi. So isizathu why ngisithi mina zonke kazikhangele kuzaphu yilesi, silabantu esithandekile abaphansi la ababulewe yizano ibabulalela ukuba yizaphu, ibabulalela ukuthi ngabantu beMatabeleland. Abantu labo bafela ize. Izaphu ilembali, izaphu ligugu lethu. umuntu wonke owakithi kaphenduke kabeze ekhaya owelshman abeze ekhaya uchabangu owabhedniku abaphenduke ekhaya ngoba bonke ngabantwana bezaphu sizoqinisa izaphu i-MRP ungakhohlwa ukuthi ihlubuke kuzaphu ngenxa yokuphathwa kubi kwe-youth kuzaphu ngabanye abantu abayibona abasidalela ama-problems kuzaphu and abasidalela ama-problems even nangesikhathi sempi abanye bakhona kodwa-ke izaphu kumele ukuthi iguquke ngoba izaphu yabobaba uJoshua Nkomo leziloyiso zayo ukuthi iZimbabwe ibe yi-one nation lokhela kusoze kwafo kwafezeka njalo isikhathi salokho sokwedlula izaphu kumele ukuthi yamukele a federal concept of governance. Ya ideology yezaphu must be federalism. Ku recognize ukuthi ngamazwe amabili sibe lama states amabili semi autonomous states. Imathebeli ngapha bezibonele impumalanga ngalizibonele. Ebafana bona baba eMRP baphenduka ekhaya ngoba yikho okufunwa ngabantu. So izizwe zona izombili kukhona lapha okulokhophe khona. Okungeke kuqedwe ngomunye umuntu njalo kusuze kuphele. But ngesiqiniseko sokuthi nxa singalifederate ilizwe leliyana into two states ukhophi lolukhona luyaphela.
Lo ngumnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwedi ecubungela izombusazwe njalo esekela ibandla lezaphu besixoxa laye esebhilitane. Abenhlanganiso ibona ngosizo lokudla emazweni omhlaba eFood and Agriculture Organization yaze ukuthi abantu abangaba izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million badinga usizo lokudla kweZimbabwe. Lokhu kuza ngemva kokukhuphuka kwentengo yokudla kanye lokungani kuhle kwezulu. Ingcwethi yezomnotho yaseLemelika umnumzana Steve Hanke uthi iZimbabwe iqhubekela phambili iyiyo ekhokhelayo emazweni alesilinganiso esiphezulu sokonakala kwesimo somnotho i-inflation ebangelwa ikhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Isilinganiso se-inflation eZimbabwe sibikwa siphezulu kwenkulungwane ekhulwini 1367%. IZimbabwe ilandelwa yi-Argentina yona ekusilinganiso samakhulu pose amabili ekhulwini 1.7%. Ukuhlaziya lolu daba udaba kwancubo yeStudio 7 uxoxe lenduna umbiko masuku wematshetsheni eGwanda North.
Isimo sakhona asisihle sibi kakhulu, kukhanya ngani lapho esiya khona akuthambanga lonya. Kuzakuba nzima kakhulu ngoba nxa izulu lingananga kuzakwenzakala ukuthi abantu bemfuyo, inyamazana zeganga konke kuzakuba nodubo lokokuqala lokuthola amanzi. Ukudla okwabantu ngiyakubona kungazanye imizamo lapha lalaphana, kodwa udubo lwamanzi yilo luzakuba lukhulu kakhulu. Umuntu kangeke aphile nganathanga amanzi.
Yikuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi kuphathiswe abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi sibhekane lendlala enye?
Siyezwa kakhulunya lapho ukuthi kulamalungiselelo ohulumende okhona azakwenza. Sithemba ukuthi kuzama ungaphumelela khona lokhu ngoba nxa sesisesikangeni esinjengalesi abantu baze sebekhangele kuyo uhulumende ukuthi abaphathise. Uhulumende uphathisa ngendlela eziningi, nalokhu abe lakho yena esikhwameni sakhe kumbe ngokuvulela abanye ngaphandle abalonceda ukuthi basondele eduze bazophathiswa abantu. Sesikhangele ukuthi kwenzuzo nalezi zinto ezinjengale. Kuphathiswa abantu bezifuyo zabo. Ngokuphathisa abantu bodwa izifuyo ziphele kutshengisa ukuthi kuyake kusitsho ukuthi abantu abazokukhangelela kohulumeni. Yindlela abantu abalima ngayo, yikho lapho abanye sithola khona imiqubo, yikho lapho kutholakala khona imali yokufundisa abantwana. So izifuyo lazo ziqakathekile kakhulu ukuthi zibonakale ziyaphepha kulindla lesinye.
Njengoba kukhanya ngani amanzi awangenanga emadamu, yikuyini okungenziwa ukuthi kutholakale amanzi?
Osokuqakathekile ukuthi kwenziwe ukuthi endaweni lapho kutholakala khona amanzi kuqiniswe ukugejwa kwezibholane, umgejwa kwezibholane khonapho. Ezinye ngenxa yokuthi sokome kakhulu seze bezivele zikhona zitshonizwe. I-water table layo kumele iyehla ngenxa kosoma ngalendlela, zitshonizwe kwenzela ukuthi kutholakala amanzi. Then udubo luzakuba lukhulu. Sezindaweni lapho ungatholakali khona amanzi phansi ngoba especially khona lapho eGwanda kulezi ndawo lapho ungatholakali khona amanzi phansi, yikho lapho hhayi ingqobo enkulu lapho angathi siyakwenziwa.
Le yinduna umbiko masuku obesecungweni lotaba kwancube weStudio 7. Inengi lezakhamizi esabelweni seMatabeleland North ikakhulu ezisemaphandleni zikhala ngokuthi zibhekane lenkinga ezinengi ezigoqela indlala esibangele ubuyanga obesabekayo. Lokhu kubikwa kubangelwa yikusilela kwenhlelo zentuthuko, isimo somnotho welizwe esibi lokungani kuhle kwezulu okwenza inengi lehluleke ukufinyelela usizo lokwelatshwa ezibhedlela lemakilinika. Kubika uNokudaba Dlamini.
Uphenyo olwaqhutshwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lwaveza ukuba isilinganiso sokungamachumi phose amane 39% sezakhamizi esigabeni seMatabeleland North yiso sodwa esilamakilinika aseduze okwenza isilinganiso esikhulu singafinyeleli ukuthola usizo lokwelatshwa. Omunye walaba ngumnumzana Nhlanganiso Ncube lomkakhe unkosikazi sisaseNkosi Ndlovu abe wange eBH 26 abagulelwa indodakazi yabo uQueen olomnyaka owodwa wokuzalwa olesimo sokukhukhumala ikhanda abongi abathi kubangelwa yokugobhoza kwamanzi amanengi phakathi kwalo okunakekelwa ukuthi ulesimo sehydrocephalus. Phezu kwalokhu uQueen lo ukhubazekile njalo emgogodleni ngoba wazalwa enamathele emhlaneka nina. Kuthe kupheleni komnyaka odluleyo wabuye njalo wabanjwa isifo sofuba i-tuberculosis alokhe eyilwisa kodwa uyise uthi kanamali yokumelaphisa ezibhedlela sabanjalo eMount Darwin esibiza amaqubaquba.
Uhambile esibhedlela eKaranda abantu bemncedisa but amanzi akhona ayalela kumele buyele khonapha eKaranda futhi ngimbisele ku-review bezama ukuyamdrena futhi amanzi akhona. Lenyaweni ule problem nangamuva ku-backbone le problem.
Unina uthi ngokuhlungu umntanakhe aphakathi kwabo lokudla kusuka kwale.
Kubuhlungu lokho engubonayo lo. Nezilonda lezi angidli nxa ngikhangela umntana ngezilonda lezi.
Uyise uthi njengabazali basuka baswele ukuthi bengenza njani ukuthi bemephule kulobo bohlungu.
Vele zona azifuni kubhanditshwa, azifuni kwenzwani, zifuna ukuhlala zinje. So sizigezi, azizamazama ukuzigezisa but zingani ziyawoma, ziphinde ziyale, ziphinde zihlale zinjalo, zibuyele ziwome. Langapha ekhanda ngapha nanxa umbamba so amanzi la abe tshisa sibili.
Okay.
Kanye ukuthi uyeza ubuhlungu. Kwesinye isikhathi asilale ebusuku uyagomela. Elale egomela ubusuku kona.
Ukhansila wemangweni wekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo uthi ngabe uhulumende uyaphuma lendlela zokuphathisa imuli ezinjengalezi.
Silabantu abagogekileyo, abantu laba abagogekileyo abalutholi usizo. Engikukhangeleleyo mina kuhulumende ukuthi akhangelele izigoga ngezakhe. Akhangelele izicubi ngezakhe, abantu abagulayo begula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngabakhe.
Osebenza kwezempilakahle engu-village health worker esiqintini seNkayi unkosikazi Rachel Mholi uthi inengi libulawa ngumango kanye lobufitshane bengalo ukuthi bezelaphise.
Akulazimali, abanye bahamba ngenyawo beyefika ezibhedlela umuntu ephathekile kumbe kwesikhathi ebophi inqola wahamba nxa ithi uyafika ngala uthola ukuthi akulamithi vele. Awumongikazi labo ngabanye abashotayo ezibhedlela.
Ephendula kulezi nhlupho ongumholi wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthe zonke lezi nhlupho kufuze ziyebikwa kugatsha olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe-social welfare.
Xa kulokunye njalo okuyabe kushota ababuye emahofisini ethu bezokutsho, kumbe amahofisini abo-DDC kulama social welfare officers indawo yonke bencediseke nxa kulama individuals abafila ukuthi basalele ngamuva ukuthi uhulumende kabakhangelele babo. Uhulumende esikhathi yabengakwazi ukuthi bakhona.
Umoyo uthi lokhu bengakwenza ngokuyabhalisa amabizo abo okugoqela lalabo abahlaselwe yindlala. Ethi uhulumende uyangenela ngokunika ukudla abuye njalo aphathise ngosizo lokwelatshwa kungelambadalo kwabalemikhuhlane efuna indleko eziningi zemali. Uphenyo olwaqhutshwa nyakenye ngabohlangothi lukahulumende waseMelika olwe-United States Agency for International Development lwaveza njalo ukuba abantu abangaba ngamachumi ayisithupha ekhulwini, 60% basezingeni lobuyanga obesabekayo kulesi sigaba. Baveza njalo ukuba isabelo lesi silabanengi abalezifo ezehlukeneyo ezigoqela ezenhliziyo, ingculaza, isihudo lezinye, kanye lokusabalala kokufuba ebantwaneni abaphansi kweminyaka elitshumi ngesizathu sokuswela ukudla okwakha umzimba. Ngimele iStudio 7 ngesewange nginguNokuthaba Dlamini.
Intethele zindaba sezivumelane indlela ezaloba ngayo amanye amabala ngombuqazi wegugurawundi alakho ukwamukelwa nguZulu hatshi azaxabanisa abantu. Bazosebenzisa amabala la ngesikhathi bezethula imibiko yokwenzakala eMatabeleland phansi kohlelo oluqhutshwa zinduna olokuhlolisisa umbuqazwe wegugurawundi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intathele zindaba ziphume lamabala la namuhla kobulawayo emhlanganweni eziwenze le-commission eyeZimbabwe Media Commission. Kukhangelelwe ukuba kuzaqhutshwa umhlangano ofanayo eHarare ngodaba lolu. U-Commissioner Alec Ncube owaZimbabwe Media Commission uthi kuhle ukuba intathele zindaba ziyazihlelela zona ngokwazo indlela zokuziphatha ngazo ngesikhathi zisebenza kulolu hlelo.
Siyathaba kakhulu ukuthi intatheli zindaba lazo zizaphatheka kuma-hearings lawa azayenzwa ngo-chief. Silethemba lokuthi ama-journalists lawo they will play their part in ensuring ukuthi hayi abantu bonke baparticipate betsho okwenzakalayo and kungela kwesaba.
Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri ubike ukuba umhlangano olandelayo wokulolonga ugwalo lokusebenza kwentatheli zindaba uzakwenzelwa eHarare. Ngemva kwawo bese kuhlelwa-ke umhlangano wemfundiso ngombhuqazwe andubana ziphiwe imvumo yokuya emhlanganweni wombhuqazwe lezinduna.
Emhlanganweni abantu bakhangele ingwalo kade zibuyisiwe nalezi ngwalo ezizo into ezibeka imigomo lembandela yokusebenza kwama-media practitioners. Kwavunyelwana ukuthi kwalungisiswa lezo ngwalo, kwagcina sokuvunyelweneke ukuthi sisiya phambili kuzasetshenziswa njani. Sisuka lapha somele siyeqedisa eHarare sihlangane njalo ezinye zindaba kwenze kungasiqeda lapha sonke sibe abantu abavumeleneyo ukuthi sisesenze njani siya phambili.
Ongene umhlangano lo umnumzana Mandla Chuma intatheli zindaba uyakuchasisa lokhu.
So kodwa into engathi ngijabulele kukhutshwa ayingazimbaza kukhutshwa ama-consent forms ngoba bembanani abezadala uhlupho nxa kokuthi intatheli zindaba zisiya phansi lapho kulabantu khona. So kuthiwa abantu laba bazakhuluma kumele basayine. I-community yethu ngeyabantu abayisaba kakhulu ukuthi the moment you bring a inform ungagcina usudlalisa ama-resources usiye etsholotho kumbe ebhalagwe ubuye ungela story. Kodwa mbanani uhlelo lolu luright, kodwa okunye kusuke kungani kuyangithinta kungani kufuna ukuba lokungenela lokucontrola ukuthile ukuthi amanye amabala angasetshenziswa, amanye amabala asetshenziswa. So ungani imedia izabe isicontrolled.
UNkosazana Rombitsayi Mhlanga intatheli zindaba uthi kuqakathekile ukubikela uZulu ngombhuqazwe lo ngendlela ehloniphekayo.
Bona ngathi uhlelo lokubhala nge-background ehlelo li-right kakhulu ukuthi sinike abantu i-chance ukuthi bazikhulumele ama-experiences abo, ama-voices abo lazwakale kulokuthi abantu belokhu bekhuluma becabangile.
Enye njalo intatheli zindaba engene umhlangano osebenzela eGwanda umnumzana Mvelo Zondo uthi ukulotshwa kuhle kombhuqazi wegugurawundi kungengeza amathuba okupholisa amanxeba.
Nambona nitha uhlelo lokubhala ngegugurawundi luzaba leclosure ebantwini, abantu bazakhululeka ukuthi bekhulume ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe, njalo kuzabanika ukuthi bezizwe ingani uhulumende uyabanakekela ngalokho okwenzakalayo.
Imidiya entatheli zindaba isebenza lo mabhalane wogatsha olubonwa ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana leZimbabwe Media Commission iphume lengwalo ezintathu ezizabakhokhelela ekulobeni udaba lombhuqwazwe ezibalisa abathi yi-The Gugurawundi Outreach Reporting Guide, i-Gugurawundi Code of Conduct Pledge 2024 leGugurawundi Outreach Media Coverage Consent Form. Intatheli zindaba ebezisemhlanganweni lo namhlanje zivumelene ukuba ziqondile leziqondiso ezihlelwe yikomiti ebunjwa ngamalunga agoqela uZinzele Ndebele, uNduduzo Chuma loMonica Churu. Umbhuqazi weGugurawundi wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-5th Brigade. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Badlana ingqondo abantu kweZimbabwe ngokwezanywa libandla leZANU-PF elifuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni loba isikhathi sakhe sesedlule ngomnyaka 2028. Kulabanye abathi konke lokhu sokusezandleni zebandla elibusayo. Baningi abantu abakhuluma ngodaba lolu abaguqela labo abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aphume esikhundleni kungedlula iminyaka elawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Usesikhundleni sikamongameli okwamanje akumelanga avotelwe isikhathi sakhe singedlula loba kungaguqulwa iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Kuyabahlupha abantu abaningi lokhu kwele Zimbabwe. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Ngiyabonga babuDube, abantu bakithi kumele babekwazi ukuthi uEmmerson Mnangagwa kahlukananga loRobert Mugabe owabusa iZimbabwe for 37 years. Ngezindlela wayevele esezidikleye ukuba ngu-life president of iZimbabwe and the ZANU-PF. Ngokufana nayo, abantu beZimbabwe abananzeleli kumbe kabananzelelanga ukuthi ukutshakwa Emmerson Mnangagwa ikhu wayengenzeli ukuthi wenzela amaZimbabweni okwakucatshangela ukuthi adubeka ngaphansi kwaRobert Mugabe, kodwa wayezenzela yena ukuthi angabamba intambo ahlale laye unomthela. Ayisikho kuphela ukuthi Emmerson Mnangagwa ufuna i-third term, ufuna ukubusa laye kuze kube yilokhuyana uSimon Mzenda owayehlale sithi uMugabe uzabusa amadonki aze amile impondo. Layo Emmerson Mnangagwa ngicabanga ukuthi akulwisayo kathesi ukuthi abuse amadonki aze amile impondo, ngoba iZANU-PF ayikaze yahlonipha ikhonto okuthiwa yi-constitution, kababusi belandela i-constitution yelizwe.
Abantu abaningi abaphikisa umbuso kaMnangagwa balombono ofanayo, kodwa ophethe isikhundla sobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Barai Marapiri ukuthi kabangakhulumisani ngodaba lolu loba luseke lwa umsekeli kamongameli uNomzana Kembo Mahade labanye.
It is expected that ZANU-PF as a party is one of the most democratic institutions in which people will have any discussion of their choice. But people having a discussion is neither here nor there. When things are set in motion, certain concrete measures are taken, and in the absence of that, we cannot comment on having a conversation amongst themselves.
Ingcweti kwezemithetho uMnumzana Ngqobani Sithole ukuhlanganiswa yebameli bamalungelo kaZulu uthi ibandla leli lilakho ukubisela uMnangagwa esikhundleni loba lisazi lobhe ukuba liyabe selisesiphula isisekelo sombuso welizwe.
Section 328 subsection 7 weConstitution yeZimbabwe ucacile ukuthi nxa kuwukuthi iConstitution iza amendwa yena lowo umphathi oyabe ekhona ngesikhathi soneso iConstitution i-amenda kakumelanga abenefite ku-amendment yona leyo. So i-term limit leyi ezama ukuthi bayiguqule in favor of uPresident Mnangagwa, nxa kuwukuthi bafuna ukwenza njalo iyabe i-unconstitutional. Kodwa nje njengoba nje laba sibazi ukuthi bayizigila mkhubo njengoba bakwenza kumalaba, akula nto engabastopha ukuthi bakwenze futhi kathesi. Kodwa we hope ukuthi kuzaba labanye abantu abalenhloni bakubambe ngendlela etsheneyo. Esizama ukuthi ke silandele i-constitution sibone ukuthi into zethu sizibamba njani. So u-section 328 subsection 7 uyacaca kakumelanga abenefite ku-amendment ye-constitution nxa kuyukuthi bazama ukuthi bangezelele i-term limit eka-president. njoba ngithilo ukuthi kusho ukuthi kuyafuna ukumele ba-amende futhi yona le i-provision ye-constitution kodwa nxa uzo-amendela le i-provision ye-constitution iyabe sile-effect yona leyo yokuthi yena lowo ofuna ukubenefita or he should not be part of i-office yona leyo ezama ukuthi abenefite kiyo so kuyabe kungekho constitutional whatever that they may try to do is not constitutional.
Umlangako wangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ebambisana lebutho. Wakhethwa kabili nguZulu kukhetho lwenziwa ngeminyaka eyalandelayo kodwa abaphikisa besithi waqilibezela. Weziphathelane leMelika le yinyanga yokunanza imisebenzi yabensundu lokunqabela ubandlululo lokunye okubizwa ngokuthi yi-Black History Month. Kambe sijoni isikhathi lesi ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika.
Black History Month kimi iqakathekile kakhulu ngoba i-recognize abantu abamnyama kuleli ele-America. Siyazi ukubana abantu abamnyama abaningi lana babuya nge-slavery and abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota kwakule segregation. Siyazi ukubana abantu abamnyama babengavunyelwa kwezinye indawo ezazivunyelwa abelungu kuphela of which kwagcina kusiba lomthetho ku-constitution oqeda ubandlululo le-slavery lokuthi abantu abamnyama bathole le mvumo yokuthi bavote.
Kuwe kodwa ijoni siyakwazi ukuthi udabuke eZimbabwe.
Kimi kutshengisa ukuthi i-America njengelizwe isi-advansile ekubeni iqede ubandlululo phakathi kwabantu abamnyama labelungu. Mangikhangelisisa i-situation le ngiyikompare leZimbabwe, siyazi ukuthi eZimbabwe kwaliwa impi yenkululeko. Impi leyo iyagcina kufika ngo-1980 lapho okwaba khona le one man one vote, abantu abamnyama banabo bathola ilungelo labo lokuthi bavote. So ngaleyo ndlela ngikufananisa ngendlela efanayo nalokhu okwenzakala la e-America ukuthi eZimbabwe lakho sasilayo i-apartheid yona leyo ukuthi abantu abamnyama babengelalungelo lokuvota or even ilungelo lokuhlala kwezinye indawo kodwa konke lokhu kwaphela ngo-1980 ma kusenziwa i-one man one vote.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe yohlala kwele Melika. Ngomanje sike sizwe abalaleli be-Studio 7.
Ngikhulumayo ngumthokozisi Ndlovu enkayi eGolchena kungungunyane village. Siyabonga ukusikhiphela indaba eziseqinisweni wamalanga wonke. Esiwucela kakhulu ukuthi ngabe lathi liyasifinyelela njengoba sizisafinyelela ukuthola incingo zenu. Kuningi esiyabe sifuna lantu ukushiya nabantu lomphakathi. Sizenkayi lapha eGolchena izinto kazihambi kuhle. Siyabonga umsebenzi olwenza inandla yaqhubekela phambili liwenza. Siyabonga kakhulu ikakhulu sizobuhlungu abantu abadilizelwe izindlu kanti uyabonga umkhokheli onjani phezu kwe-team 26 years umuntu eyakhile khona nje noma umnyaka umuntu eyakhile kambe ngawumdilizela indlu esiyakhile kulabantwana ukuthi ayingaphi le ndlala engaka lezimlunya akakula umumbu kasiwazi. Ngiyabonga mbulisa bonke abangaziyo.
Studio 7 siyabonga siyafinyelela. Umgqabe lo wayengumbulali wayengumbulali ongcono kakhulu kulalo ozakufosa ukuthi umvotele ngenkani ma ungasavotanga rike eqeda urika abuyathumela abantu bazolithisela imizi balixotshe emapulazini ajikela aphathi umhlabathi ngowakhe bazamkhumbula umgqabe ongapheliyo kuyahlola. Siyabonga ngumasenga lapho kobulawa ethumle emadokeni.
Studio 7 linjani labalaleli? Siyabonga umsasa. Hhayi mina ngifuna ukwenitshela abantu laba abantu laba ababhizi bekhuluma kosengezochabane labo mina ngakwalabochamisa abake bazama ukukhuluma ngezinye izinto eziyengqondo abadinwa ngokukhuluma abantu abazidlela besithutha loko okuvota sokudlulile. Silinde 5 years manje basiyekele nalokho badala samane ukukelekela ukuba lokho libumanelwa ngabantu labo ngama-WhatsApp abo lawa kulalutho lukhona lapho isane yalibusa labo.
Ye, siyabonga kakhulu-ke labo ngabalaleli be-Studio 7 oluvalisa kenjabulo ngumthambo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.